Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincome ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwengeza isikhathi sohlelo lokunikezwa kwamapermits e-ZSP alokhu engakaphumi. Sebencome njalo uhulumende ngokukhangelisisa inkulungwane zezicelo ezaziyaliwe iningi lazo esezibuye zemukelwa. Lamhla kusungulwa umkhankaso wokuvimba ukuhlukuluzwa kwabesifazana we 16 days of activism. Sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana abaphila lobugoga kubangelwa ludlakela ezindlini i-domestic violence. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhla sixoxa labenhlanganiso ye-Mopane Foundation abaphandela abantwana besikolo okokusebenzisa ezikolo. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba, lamhla sicubungula umncintiswana wamadoda amabi. Sizahlolisisa njalo okungabe kumumethwe luluhlu lokusebenzisa imali yeZimbabwe, ibhajethi yomnyaka ozayo. Kulive Talk lamhla sihlolisisa indlela unkosikazi Grace Mgabe aphuma ngayo kumabona kude ku-ZBC. Ibandla le-NCA likhonona ngokuthi ibandla labo kalitholi isikhathi emsakazweni we-ZBC esifana leleso esiphiwa unkosikazi Grace Mgabe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 12080 lo 15460 shortwave frequencies. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.